abantu zabangesabi ukuthi sokulolutho olulindileyo ngoba amanzi abawanathayo kawalani lo mguza. Emguza kungena ingcekeza ephuma ezindlini le mafactory isiya emguza. Umguza ugeleza esiya ngaphi entshonalanga kulapho ingcekeza eyakhona. Amanzi esiwanathayo avela ngaphi empumalanga. So inasingeni isuwa yethu namanzi okunatha vele akuhlangani. So kakula litholintileyo. But of course siyavuma ukuthi laye umguza akufanelanga engcoliswe ngenxa yokuthi phansi le lapha ayakhona kungaba labantu abanatha kunatheni komguza. Siyaze singafuni ukuthi benathe amanzi angcolileyo.
Kungani uhulumende ekhona ekuchaza lokhu njalo lamhla isithi lina libhalile ladinga uncedo lwemali lina lisithi vele ludaba oludala?
Well, angazi engxenye kulomuntu osuke wakubabazake kakhulu. Nxa kulomuntu osuke wakubabaza wabethusa thina kithi sithi kuyinto enhle ngoba sokukhanya lathi sebesilalela ende sebezama ukuthi besincede okwakhathesa engxenye sesingathola izimali ezifunekayo ukuthi into le ilungise.
Lona iqula likahulumende leli elidingisisa ngalolu daba selike lahlangana lalo njalo kuyini eselikwenzile kuze kube lamhla?
Belo mhlangano labo mhla ka 24 ngolwesine kungakafiki ilanga nje kungakafiki nasikini iphethe sahlala phansi basibuza ukuthi kuyini okwenzakalayo sabachasisela lokuthi iprogram yokulungisa udubolelwana luphele sayidweba sakhe lokuthi kufuneka izimali ezingakanani.
I-council yenu yenzani ngamankampani lawa okuthiwa lawo impahla zabo ezingcekeza zigelezela emfuleni?
Sithi thina leyo ngcekeza bengakayichitheli kwi-sewer system sabaqale beyithikhe bekhiphe kholokho okuyikho esiyabe sikusola kusale nje kungamanzi angcolileyo lengcekeza e-organic ezadliwa zinhlanzi kumbe isekle phansi ibole kungabi lekasingeni lemikhuhlane enganasingeni engavela. Ama-inspectors ethu ayahamba enasingeni ama-factory anjalo ayaziwa ama-factory beyekhangela ukuthi lapho kufanele kube le ndawo lapho amanzi aqale geziswe nje ukuthi ekhitshwe lezi zinto ezize ezingathi ziyiphoyizeni kuyenzakala yini.